Soko isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukelayo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 28 Ntulikazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, wonke waba inhloko kahulumende uMnumzana Arthur Mutambara useveze athi ibufakazi obutshengisa ukuba imali yegolide eyethulwe kuyona le iviki yindlela yokuhuquluza umnotho welizwe nje kuphela.
Okunye okwenza ukuthi isindo sedola siwe ngokuthi abantu labana themba leZimbabwean dollar.
Omela inotho nedalela ePhalamende uMnumzana Themba Mlizwa uthi uza kwethula ubufakazi obukhomba ukuba owamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emapholiseni akwele Australia ukuthi wadlengulwa uqamba amanga.
Angayinonisa indaba layo ukuthi ngathi balesi sindo kodwa vele kawuthuni ungabaswanga.
Amatitshala athi ukutshengisela kwezisebenzi zikahulumende kuphumelele lanxa izisebenzi eziningi zibikwa bezisemsebenzini.
Thina sikhangelele ukuthi ngelusuku lwakuqala ngalezi statistics esilazo sitshengisa ukuthi amalunga ethu azwile njalo alandela umkhankaso wokubizwa kwabo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhloko kahulumende uMnumzana Arthur Mutambara useveze athi ibufakazi obutshengisa ukuba imali yegolide eyethulwe kuyona le iviki yindlela yokuhuquluza umnotho welizwe nje kuphela. UMtambara uthi abavele bele mali kudala yibo abazathola ithuba lokuthenga idola leZimbabwe ngesilinganiso esisemthethweni esiphansi bese bethenga idola leZimbabwe emkambweni sitha balisebenzise ukuthenga imali yegolide abayizayithengisa bathole inzuzo edlula isilinganiso sokuphindwe kabili. Imali yegolide eyodwa ibiza amadola emelika ayinkulungwane phose ezimbili 1824. Lokhu kwenza kube nzima ukuthi abantu makhaza bayithenge. Sixoxe lengcwethi yecubungula izomnotho uMnumzana Masimba Kujera, saqala ngumbuza ukuthi usibona njani isisindo sedola leZimbabwe ukuthiwa sizaqiniswa imali yegolide le.
Ngokubona kwami uthi siyasebenzisa imali yalapha eZimbabwe, le mali yaseAmelika umbe yaseMelika yikho okusiphambanisayo ngoba abantu babona njengani iUS dollar lizabagcinela ivalue ukwedlula iZimbabwean dollar. Njalo sekusiba nabantu abachaja izinto ezinjengerent ngama-US dollars ngoba bayacala ngathi izimali zabo ziyagcinakala nxa kuyukuthi ziwuma US dollars. So sitsho ukuthi abantu abazuza amaZimbabwean dollars baye bafuna ukuthi bathengise ukuthi bazithengele ama-US dollars. So uma la ma-companies azuza izimali zawo angamaZimbabwean dollars kodwa bethenga izinto abazisebenzisayo phandle welizwe labo baye befuna ukuthi badinge i-US dollar, yikho wenza ukuthi i-US dollar kumbe iZimbabwean dollar liwe ngoba abantu abaningi bedinga i-US dollar ama-companies labantu makhaza. So ubona njengani imizamo eyokuthi i-dollar liqine kumele ivele ekukhulumeni labantu. Okunye okwenza ukuthi isindo se-dollar siwe ngokuthi abantu labana themba leZimbabwean dollar labantu themba ukuthi liyabagcinela i-value. So njengoba kungena themba kuZimbabwean dollar kuyenzakala ukuthi nyanga ngenyanga mihla ngemihla isifindo salo siyabe sisiwa.
Kanti kona ukuthi umkambo wensitha uvalwe kuzima yini kumbe vele akwenze ukuthi uvalwe njengoba ukhanya yiwo olokhu ubangela ukuthi intengo ikakhulu ezitolo ikhwele. Uyibona njani wena yena le ukuthiwa iblack market?
Angiboni kwenzakala ukuthi abantu bevale imikambo le eyabantu, ngoba okwenzakala yikuthi abantu bazuza amayesidula abo ngendlela esithethiyeneyo. So nxa befuna ukuthi bavale imikambo enjengaleyo, bayabe sebevala ukuthi abantu bathole ama-US dollars. Ongenza ukuthi umnotho uphazamiseke kakhulu, ngoba khathesi wazi ukuthi abalimi begwaye, abalimi bothinda bayathola okungama-US dollar nyana for ama-products abo. So uyase ufithe ukuthi uyabe kungena muntu ovunyelwa ukuthenga i-US dollar kumbe uba ne-US dollar. Engibona njengami kuyinto enzima kakhulu okumele bangacabangi ngayo, kumele bathikane necebo elinjinga lelo, ngoba liyaphazamisa i-economy ukuthi angibona ukuthi iyavuka nxa kuyukuthi iphazamiswe ngendlela enjengaleyo.
Umnumzana Masimba Kujera, ingcweti ecubungula ezomnotho welizwe. Omela inotho nedalela ePhalamende umnumzana Themba Mliswa uthi uza kwethula ubufakazi obutshengisa ukuba owamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emapholiseni akwele Australia ukuthi wadlengulwa uqamba amanga. Umliswa wake wathandana lomamangala uSusan Mutama, njalo balengane bobabili. Eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter, umliswa uthe ngesonto ntambama uza kwethula enkundleni yeZimEye ubufakazi obuzaveza ukuthi yena loMnangagwa baqanjelwa amanga. Umliswa uthe amagabazi ayazi ukuthi kusinwa kudedelwana, okokuthi ungaze ube ligabazi elisina kuhle kanjani kumele usuke enkundleni, kodwa umtami usesine waze wedlulisa amalawulo. Siqoxe locubungula ezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Indaba kantombazana le uSusan Mutami iya ngokuthi uyikhangela ngalipi ilihlo njalo uyihlola kanjani. Kodwa ke okusalayo yikuthi usekhulumile. Indaba yakhe yindaba egudwini kulezi nsuku. Ukuqiniseka kwalo ongaqiniseki kwayo ke kunzima ukuthi umuntu akubambisise. Kodwa mina engikubonayo okwenza mphose ngithi engxenye kwenzakala lokhu ngobana siyonto elula yona leyo ekuphunga ukukhulunywa nje. Singalibali ukuthi ekukhulumeni kwakhe ucina echaza lezinye impawu ezibonakala ngasese komuntu lanxa zingakakhangelwa ukuthi kambe lokhu akutshoyo ukuthi kuyabonakala ongama-max emzimbeni walwathi wamdlengula umongameli uMnangagwa. Ukhanya ekhuluma into ngathi uyayazi wayibona kwamanzima, kodwa-ke eye kungabe kwenzakala ngoba indaba leyo kudlwengu ayisiyo ndaba eyenzakala emphakathini, yenzakala ngasese abantu bengazi bengaboni lutho. Kodwa nxa unkazana lo eseyibeka singaza ke sitsho sithula amanga, uyabe qamba amanga ukuthi kutheni njengoba lakwezombangazwe kakho. Yebo, kambe mina ngibone ngathi engxenye kungaba khonanyana udonsanyana lokuthi kukhona okwenzakalayo angayinonisa indaba layo ukuthi ngathi balesi sindo, kodwa vele kawuthunqi ungaba swanga kayinuki ingosiwanga ukhona ukuchama ngabe kwenzeka. Kube sekusithi-ke njengoba yithinta ezingathintwayo abantu bathandabuze besabe lokukhuluma ngakho. Mina kimi kunento engitshela ukuthi hayi kungabe kukhona okwenzakalayo engxenye, hhashi ngendlela ayibeka ngayo, kodwa kukhona okukhona okwenzakalayo.
Sizwa kuthiwa umnumzana Themba Mliswa wake wathandana laye untombazana lo, uthi ulobufakazi afuna ukubuveza obuzakhomba ukubana untombazana lo ulamanga. Ubona kungenzakala yini ukuthi engaba labo yini ubufakazi?
Hayi, uThemba laye kumele phela phunga phunge njengoba kuthiwa kwathandana laye untombazana lo. Kanti ngithi nxa sekuphuma umuntu akwathandana laye kusho ukuthi akusekho sokwedlulaki. Ngakho ke uThemba Mlisa ngaba laye ezama ukuthi aguqule izinto agcinele untombazana ngoba sebehlukana. Kanti nxa untombazana lo sikhuluma ngokudlwengulwa kwakhe uSusan lo yena uyathi yaletha bufakazi bani wayekhona yini edlwengula lonkazana. Kanti nxa umuntu edlwengula kuyabe ukhona yini omunye oyabe bukele qakeza athi mina ngilabo ubufakazi bokuthi lokhu ngamanga. Kankholwa ukuthi uThemba lapho ukhuluma into eyiyo. UThemba abe khona ezinye izinto njengoba bake bathandana eqinisweni ukuthi nxa untombazana lo ekubeka ngaleyo ndlela ukuthi wadlwengulwa ngumnankagwa uThemba kazithulile kavale umlomo ayedinga ukunye angakhuluma ngakho angakhulumi ngokuthi unkazana lo ulobufakazi bokuthi kazange adlwengulwe. Hayi, lapho mina ngibona ukuthi uThemba ubufakazi angaba labo ngumlaza nje uyabe ezikhulumela izinto zakhe evela lapha avelela khona ngenhliziyo yobuhlungu ukuthi behlukane.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ngocubungula ezamasiko ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Izisebenzi zikahulumende eziningi zibikwa bezikhona emsebenzini izolo ngelanga lakuqala elathiwa ngelokukhalala umsebenzi njengendlela yokukhonona ngodaba lweholo abathi liphansi kakhulu. Intatheli zindaba zeStudio 7 zibhotabhote ngeziqinti zelizwe jikelele zathola ukuthi iningi alilalelanga inkuthazo yokungayi emsebenzini. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz umnumzana Themba kuye moyo yena othi amalunga abo awayanga emsebenzini.
Ntateli Chris, ngiyabonga umbuzo wakho. Thina njenge-Atuz ukuphumelela komkhankaso wethu lo sizowuhlaziya ngemva kwamalanga amabili kodwa ma sikhangela thina ngamalunga ethu izinga lamalunga ethu wonke phose abengekho emsebenzini. Ngokunjalo thina sikhangelela ukuthi ngelusuku lwakuqala ngalezi statistics esilazo sitshengisa ukuthi amalunga ethu azwile njalo alandela umkhankaso lokubizwa kwabo.
Manje nxa kuyikuthi alisoze lifeze injongo yenu lizoqhubeka yini litshengisela kumbe akhona amanye njalo manyathelo elizathatha?
Esithanda ukuthi sikuchasise ebantwini kakhulu ukuthi amalanga la amabili omkhankaso isandulelo omkhankaso ozayo omkhulu ngompandula. Nxa uhulumende engafuni kumbe elokhe encitsha izisebenzi iholo elaneleyo amalanga amabili lawa aqakathekile kithi ngoba sikhangela ukuthi lezi kolo sezivalwa. Kodwa uhulumende ngalawa amalanga sifuna ukumtshengisa njalo simkhuthaze ukuthi akukukhangela izisebenzi. Impilo yonke sisenzakala kathesi ifuna i-US dollar. Laye uhulumende kwezakhe inhlelo lapha funa khona imali ufuna i-US dollar. Kunjenje izimiseki ingaphansi kwakho uhulumende ufuna i-US dollar. Abadala abaginqile amazwane kunzima. Ngokunjalo sithi thina lawa amalanga amabili lamhla kusasa indlela yokuqala lapha sisamncenga uhulumende ukuthi akubuye sixoxe ndoda silungise indaba yeholo lezisebenzi. Engaba isiqoqodo ngoSeptemba uzahlangana lembila zithuthu. Moyo Themba kuye Atuz Spokesperson.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz ubexoxa ecingweni leStudio 7 eselupane.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma e Voice of America at the Washington DC.
Kuba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Pe iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende uthi ulengqoloyi eneleyo umnyaka lo, njalo uthi usezabhadala abalimi kade belokhu bengakaphiwa imali yamabele abawathengisela uhulumende. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi abazali baphakathi kokwesabela ukuthi behlulekile ukubhadala imali yomhloliso ogatsha lweZimsec oweGrade 7 O-Level le-A-Level. Imali le ibimele ibhadalwe ngedola leMelika kumbe eleZimbabwe, kodwa liqathaniswa lesisindo sedola leMelika. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salona ngisakaza eStudio 7 nathi sisakaza njengoba zinjalo. Ya yazi ukuthi impilo eZimbabwe mina ngendlela engibona ngakhona. Abantu laba igovernment le iyenzisa abantu amaproject okubumba lokhu lalokhu, futhi abantu bachaya izimali, abantu kabaholi, abantu bahamba balahlekelwa ngabantu ababa balahlekelwa yimfundo lakonke abalakho. Since March ethi bavetisa abantu bekweleda lapha lalapha. Kahle kahle sibuswa ngabantu abanjani? Kahle kahle abacabangela abantwini ama-project la enziwayo la kubunjwa kwama-properties anjengesikolo, ama-clinic, abantu la imali la bazayithatha ngakho? Sizameni ukucabanga kahle ukuthi kathi lapha kwezwani la sikuze sibone kahle, sikhulume lo gamene sisonkeni ukubuza ukuthi kathi imali kahle kahle abantu bayithatha ake? Sikuvukeni bantu bakithi ngoba lapha ngani sesihlukunyezwa ngenye indlela, siyaxabanisena siyabopha ibisemsila la. Ngiyabonga umpanda mina ebuyeni ma-West.
Salunani basakazi bakwaStudio 7, ngali njani lonke nje labalaleli bonke nje. Mina nguJoshua Ncube, ngokuhlala ngise-South Africa but ekhaya kuseMpala. Mina ngilokudana okukhulu nabantu bakithi esintwini. Ngilokudana okukhulu ngoba ngiyezwa le nkulumo zabo, ngiyezwa lokuthi ukubhalisa abayihlula ngobuningi babo kuyakuhlula kubhalisa. Angikwazi ukuthi abantu bakithi esintwini bahluphekile kumbe basebunandini kumbe njengegatsha lolu lusakhulayo lusakhulisa ukubona izinto ezakhingwa ngoyise ngesikhathi sikasimidi ngezindlu ezakhiweyo konke lezifuyo. Iyandanisa kakhulu ukuthi ngiyazi ukuthi kabasebenzi laba bantu abasakhulayo abaningi, kodwa inkulumo zabo ngiyazizwa la. Into enza baxwayisa yona ukuthi qala first mbuze ukuthi uma ulimile ensimini yakho, izilimo zakho zidliwa zinyamazana ngomnyaka ungatholi lutho, sifa ngendlala ngendaba zezinyamazana. Ungakhiya cingo emasimini ufake ucingo ukuthi uzibambe lezinyamazana, uqedele ka 3 days 4 days ungazibambi, kuyacinga ukhipha yini ucingo lwakho ukuthi alukho kuyafana ngcono ngiyekele. Kumbuza kulokhu ukhiya uzazoyibambe kuphele kaye kulalizwe lizaphumba ukubuya nje kungavotwanga. Asihambeni siyevota noma kungalani, akubhadalwa mali phela ukuvota, ngento yamahara akubhadalwa mali ukuthi sesingathi hayi angibhalisa ngoba kuyafana, ngaphandle kwabantu abathi umnangagwa uright ukuthi kuze kube naphakathi. Amen, yabonga.
Studio 7, Studio 7. Ngizacela ukuthi yasini isikhathi ke lini ngithubelele ama-journalist ke sizozama ukurectifya ama-mistake engiwazwayo ekhulunywa ngabantwana. Abantwana bafuna uku-lecture. Right now omunye uyakhuluma ukuthi uNkomo wayenza iphutha. UNkomo wayengayiso wayengaso dictate. UNkomo was being advised by i-top 5 yakhe. Wayesekelana ne-top 5 yakhe. Now sengizwa umuntu ekhuluma ukuthi uNkomo umgalo wayengusekretary wezapo. Hayi, usekretary wezapo from 1960 wayengwilliam sarura, William Sarura. Now umnota wafa engu-chair wezapo. So ngingazi mina ku-NDP ukuthi umgabe wangena yini kuzapat. 1963 umgabe joint ilokuzeli undaba ningisitole lo Inosikala eHighfield bafoma iZanu PF. Then kuthe ngo 1972 iZapu ibhaniwe, 1769 iZapu ibhaniwe leZanu. Kwafonywa into kuthiwa yi-African National Congress, yayibhalwe African National Congress Zimbabwe. Into zakhona zazimhlophe zibhalwe ngokubomvu, I still remember. So umzore wakuthe ngo 74 onkomo bephuma ejele umzolo wabazuka wathatha iAfrican National Congress Zimbabwe wayenza iUnited African National Congress eZimbabwe wathapa futhi kubani iAfrican National Congress leyana yayizapha thapa futhi kunaphana kwaba ngama breakaway so usecretary lo abakhuluma ngayo umntana na Sabina I don't understand ukuthi bakhuluma ngayo usecretary mina into engikhuluma ngayo ukuthi I was involved in these things even in the armed struggle asizanga saqala eMozambique kwaqaliswe eZambia kwasuka eZambia kwayiwe eTanzania eMorogoro then iMozambique got its independence in 1975 that's when that is siyathola in 1975 thina siyangola ngoba iAngola the Mozambique zathola independence ngesikhathi esi-1 because babecontrola yini ngamaPortuguese so into engiyi-understandayo ukuthi that's when vele sasingama-factions singazwani labana izanu yayile zanla yayo izipra ile zipra yayo eyakuholwa ngubani umuntu owakhanda izipra u-Afrika Nikita bangena so mina abantu laba bakhuluma ukuthi hayi omo njani njani I don't understand this thing so thank you very much lokhona kufuna ukuthi ke lingibize ke ngikhulume ngingakhulumi ngalapha nge-WhatsApp ingibize ngikhulume ngingi-interviewe ngikhulume nabo direct ngizakhuluma nabo ukuze bangizwisise i-lecture le abayitholayo esiyiyo thank you
Sibasakazi ngivuka njani lo mthokazi omuhle yonke indawo lapho elikhona okhulumayo ngomqolisi Mathanda ngisesentshurini akhoke ngokuzalwa ngisegwande alisuphi kanti ke ngibe nesicelo lami kubo Gift Dube lapha labo kutungamiri ngoma kuba cela lami lika limbaleli kode awu kani kunyini kambe nini lokho engiphosela abantu kodwa lokho ikhahleli lezinangeni ngiphosele ikhahleli lezinangeni yazi ngiyakhala ngiyalizwa liyabakhuluma abantu kuba kodwa kula madama amanye azoyakho kuyinto enhle kodwa ke mina ngikhala ngamachayina amachayina ona la azasibulalela ilizwe ngoba ayikho mina into esengiyibonile asebenzi aphandle kulokho besimoshela izinto ilizwe liyaphela lokho likhonoleza ichayina kancane kancane laxotsha abelungu axotsha abelungu izanupiyefu wathi akabafuni ngofuna ukuzivusa kodwa ngathi sesiyabona nonko kodwa sesibuswa ngesinye isizwe samachayina sizazokhala okukhulu kakhulu isizwe lesabantuaba abakuright abemachayina endala abakuright mabekoba sithathele izizwe basithathela and yonke into ingaphathwa yiba kulawo into ezosilungela thina singabantu abasezizwe ngiyabonga ngithokoze umuzi ngicela i-odm leza
linjani basakele ze-studio 7 ngiyalibingelela for ngamsebenzi wonke omhle kangaka elisenzela wona ukusikeza i-news mina ngifuna ukukhuluma ngojonathan moyo ujonathan moyo uhlezi khona le-kenya kodwa ulandisa izindaba zezimbabwe ufunani ku-triple c ujonathan ufunani ngama-structures e-triple c abe sengena athi vele ngumdilize abe sengena ke kuma-structures ahambe edilize yiwumsebenzi kajonathan ngicela astophe ijakhe layikhulumayo stophi nonsense thina umuntu esimlandelayo siyamazi stophi ithi jonathan yekela khona okukhulumayo
injani studio 7 hapha ngapha thina ebulawayo ngapha hayi kungcono konokezodlwangudlwangu hayi kungcono kuthule hayi asikakubona ethawuni emathawuni asikakubona sikuzele emakhaya komtoko le hayi lapha ebulawayo hayi akula lutho sibile sisuluzwithi siza komtoko lapho kulabantu khona abachayiweyo hayi ebulawayo hayi akula problem
salunani basakazi bakastudio 7 nalinjani lonke nje labalaleli bonke nje nyanga Joshua Ncube ngokuhlala ngeSouth Africa ngalikhathi ekubhale mina ngilokudana okukhulu nabantu bakithi esintwini ngilokudana okukhulu ngoba ngiyezwa ngenkulumo zabo ngiyezwa lokuthi ukubhalisa abayihlula ngobuningi babo kuyakuhlula kubhalisa angikwazi ukuthi abantu bakithi esintwini bahluphekile kumbe basebunandini kumbe njengegatsha lolu lusakhulayo lusakhulisa ukubona izinto ezathengwa ngoyise ngesikhathi sikasumedi lezindlu ezakhiweyo konke lezifuyo iyandanisa kakhulu ukuthi ngiyazi ukuthi kabasebenzi laba bantu abasakhulayo abaningi kodwa inkulumo zabo ngiyaziyizwa la into enza baxwayisa yona yokuthi qala first mbuze ukuthi uma ulimile ensimini yakho izilimo zakho zidliwa zinyamazana ngomnyaka ungatholi lutho sifa ngendlala ngendaba zezinyamazana ungakhiya cingo emasimini ufake ucingo ukuthi uzibambe lezinyamazana uqedele uka 3 days 4 days ungazibambi uyakina ukhipha yini ucingo lwakho ukuthi alikho kuyafana ngcono ngiyekele kumbuza uloku utia uzazuiba ambi kupeke so nguchule nguchule lapu kuti uma wana vya kina nana asozi siye vota kina kuyafana loku ndi nza bachela yona yuki uma unga vota kuyafana na lukuti wena uti lili banja elibusayo elibusayo li raiki uwe amne kuye vote lili banja mba elibusayo li raiki ya bwona kuta umutu ole ngondo niti kumbemu baba kumbemu mama kuisakamuzo labantwana engapegi ubaba engapegi kapege le muli yako kubana kaisebenzi iya haula lababa ngabafana sebe kete abantwana babantu abalubulanga kambe kulungelwe yini ukuthi umntwana ehlale nomntana umuntu lawo kunje uhlale nomntana umuntu egumeni ungazange lapho la yenza zona izivumelwano labakiboka mntwana ngendaba zokuswila ngendaba zokungasebenzi asizameni bantu bakithi esintwini asizameni ngamandla wonke singalahli impilo kungokuswila uyabona ukuthi asivoteni loba kunjani asivoteni ngizalitshela ngokuthi uyabona ilizwe lingaze liliwe njengobana sahalulwa ngesikhathi sikasmith ngezibhamu kusifa abantu kusenziwa yonke kuliwa ngezibhamu kodwa ekugcineni kwathiwa asihlaleni phansi sivote azange ngithathwe ngokuthi kuthathwe kudutshulweni sekurayithi ilizwe selikhethwe mbani kodwa asihlaleni phansi sivote sahlala phansi savota ilizwe labuye kanti kulali lizwe elizaphumba ukubuya nje kungavotwanga asihambeni siyevota noma kungalani akubhadalwa mali phela kuvota yinto yamahhala.
Siyabonga balaleli bethu, leyo bekuyimbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli welizwe leMelika umnumzana Donald Trump ubesedolobheni leWashington DC kuyonale iviki okwakuqala selokhu wanqotshwa kukhetho ngumongameli Joe Biden. UTrump wenze imihlangano labalandeli bakhe ebazisa ukuthi uzancintisa njalo kukhetho oluzayo edinga ukuba ngumongameli welizwe. Sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Yebo Nkomo.
Baba kanti nabalaleli ninjani? UDonald Trump amathuba akhe ukuthi aphenduke anciphe kakhulu. Asimboni ephumelela kule nqubo eqhubekayo ecwaninga ngokwenzeka ngalesiya sikhathi. Simbona engumuntu ama-Democrats ezamethesa icala elingase limvimbe ukuthi aphinde abuye ezozama ukuthi ame okhethweni lololuzayo. Ngoba futhi okunye esikubona lapha ezakusebenzisa ama-Democrats kakhulu yikuthi uTrump siyakwazi ukuthi kade vele kulozokozoko oluthi ubedla sitya sinye noPutin. Kulokhu ke ukuqhubeka manje kulempi ekhona phakathi kweRussia neUkraine, siyabona ukungenela kweAmerica ukuthi ingene kakhulu ekuzameni ukulekelela iUkraine ngoba kubo kakhulukazi amaDemocrats asetholile into abangayiphindiselela ngayo kuPutin, ngoba siyakwazi phela ukuthi uPutin uyena owona iparty kaHillary Clinton. Kusho ukuthi yinto nje esingathuma sikhuluma ngayo lena, sixhumanise izinto zibe ningi sibuyela emuva ukuthi sibone ukuthi sifika kanjani kulokhu esikhuluma ngakho. Uma ngithi mina uDonald Trump amathuba okuthi abuyele bazakwenza ukuthi ebe mancane kakhulu, nothi nje ukuthi kuze kufike ukuthi avotele, bazovele bamvimbe ukuthi kungafiki lelo thuba lokuthi ame okhethwe, ngoba okukhona manje ukuthi nalaba abahleli kulolu cwaningo siyabona ukuthi ngabantu ikakhulukazi abanga kuleli cele lamademocrats. Yebo kambe udaba olufana nalolu luyaluhlalelwe ezingeni lwawo wonke amaqembu nje azepolitiki, kodwa nje siyabona nje ngendlela okuculwa ngalo ukuthi kukhanya ungathi ikhuba liyatshona kakhulu.
Umnumzana Zenzo Nkomo ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhathi asavume ukuba siqhubeke sesonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uke waba inhloko kahulumende umnumzana Adam Dambara useveze athi ubufakazi obutshengisa ukuba imali yegolide eyethulwe kuyona le iviki yindlela yokuhuquluza umnotho welizwe nje kuphela. Omela inothone edalele parlamente umnumzana Themba Mliswa uthi uza kwethula ubufakazi bokuthi wamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa uSusan Mdami esithi wadlulengula uqamba amanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.